inkinga sivalayo ukuthi ukuthi kube le vaccine izinto ethatha isikhathi eside kakhulu ku research ye vaccine. Lokho konke kubangela ukuthi kuyabe kumele ukuthi ube le vaccine esithi thina the vaccine is effective in terms of ukuthi inqabele i-COVID-19, but siyabe sifuna njalo kube le vaccine esithi thina i-vaccine le i-safe. But konke khonokho kuyamele ukuthi kuyaba kuthatha isikhathi ngoba kuyaqalisela lebhu enyamazaneni kuye ebantwini, you know, and all this, you know, takes a lot of time.
Abezempilakahle bathi bona amagciwane anjenge-COVID-19 ayaguquka. Ungachasisa kabanzi na ukuthi ngoquko bani ebakhona, dokotela?
Inkinga sibalayo ama-viruses as well ukuthi ama-viruses achiyana lama-bacteria. You know, ama-bacteria siyakwanisa ukuthi siwula ama-antibiotics, siwula ama-vaccine esingakwanisa ukuthi siwasebenzise, sikwanisa ukuthi siyenqabeni imikhuhlane ebangelwa ama-bacteria. Kahlale umhlobo munye. I-structure se-COVID-19 yayikhona November, December last year. Nxa ukhangela kathe se-labs, ukhangela lesithi thina i-genetic analysis, kuyaba kukhanya ukuthi already sekule magciwane abe elo mhlo i-structure esithi thina i-structure sasesitshiyene laleso esasivele siyiso originally. So you can imagine trying to develop a vaccine, you know, by the time you think you've made headway to a structure esasikhona 2019, ukompare lakhathi esekugcine nokomnyaka, the structure looks different. So you are going back to the lab again ukuthi uphinde uzame ukuthi ubone ukuthi, you know, kuyini okungayenziwa ukuthi kube le vaccine, which will be, you know, stable. Siyakwazi konke khonoko ukuthi kwenzakala ku-influenza. Each year, i-vaccine esizisuzayo ze-flu or influenza, it's a new vaccine that we get. So every year, they have to manufacture a new vaccine because of the nature of our viruses ngendlela aziphatha ngayo. So it's a mammoth task, singathi thina, you know, nxa uzama ukulwisana le nto ehlala ijingani yajintshajintsha nje ukuthi isimo sawo. Yikho lapho esiba khona le nkinga.
Lina njengengcwethi ezezempilakahle likhangeleleni emsebenzini wokulungiswa kwe-vaccine le?
One of the things esingathi thina siyabe sifuna ukuthi maybe kungayenzakala ukuthi igciwane le litshintshe libe ngumhlobo ongasabulali abantu, umhlobo ongasabangela ukuthi abantu bagule kakhulu, akwanisa ukuphefumula, bengakwanisa ukuthi kube njenje nge-influenza. Ukuthi influenza, you know, 1918, 1919, you know, yabulala abantu abaningi kakhulu, but kathi okwakhathe seselisi igcikwane likwanisa ukuthi silizuze sibe lokhu ngama-muscle pain, muscle ache, you know, sikwanisa ukuthi after 2-3 days sikwanisa ukuthi sibe ngcono, sibile esimeni sethu.